umdlalo uphele uCity wona FC Platinum 1 iEsperance yeTunisia 2. iEsperance ihambe ku half time ikhokhela nge 1-0 lapho abahlohle khona ngemva kwe 15 minutes. Kwazokuthi abafana be-FC Platinum basebenelisa ukubana be-equalize ngemva kwe 63 minutes lapho kuhlohle khona u-Ali Sadiq. Kodwa kuthe umdlalo ususele ukubana uphele sokusele imzuzu engu-6 benelisa ke bona abafana be-Esperanza ukubana behlohle. Bekungumdlalo ke lowo wokugcina we-FC Platinum ku-CAF Champions League. Kodwa bazajabula ngoba bayenelisile lonyaka ukubana bangene kulokhu abakuthi ngama-group stages. Kodwa uzananzelela ukubana emidlalweni yabelitshumi abayidlalileyo bayenelise ukubana benqobe kanye bazodrowa kahlanu basebetshaywa ke kanye bona laba abafana be-FC Platinum. Okukhangelwe ukubana kuhlandla elizayo bazayenza ngcono kulalokhu abakwenzileyo. Kuleyi igroupu abakiyo iqembu eseliphumelele phambili leyi Esperance yaseTunisia, kuzakuthi ke kukhanye ke ukubana ngeliphi elinye iqembu elizaqhubekela phambili lapho kuzadlala khona i-Orlando Pirates eye-South Africa kanye le-Oroya eye-Guinea. Kodwa ke bona abafana basekhaya abe-FC Platinum kutsho ukubana kuphelela lapha okwabo okwe-CAF Champions League. Bekuvele nje khona sokuphelile bebuya kulo mdlalo we-Esperance, kodwa abaningi bebekhangelele ukubana kuma-group stages bebebeke banqoba. Kodwa kutshengisela ukubana emidlalweni yabo engu-6 kuma-group stages behlulekile ukubana benqobe.
Kungani iqembu le-FC Platinum lihlulekile ukuvimba elesibili?
Bananzelela ukubana ngemva kokubana i-Esperance iyehlulekile ukubana ihlohle yasivumela ke i-FC Platinum ukubana i-equalize. Abafana be-FC Platinum mbona ingathi basuke bazifaka kulokhu abakuthi ngesilungu under pressure, bafisa ukubana ngabaya-attacker kakhulu ukuze bewine lo mdlalo. Bathe besenza lokhu ke basebevuleka emuva, lokhu ke okuvumele i-Esperance ukubana ikwanise ukuhlohle. I-Esperance uzananzelela ukubana ihlohle ngamabhora kade bekhatshana kakhulu, betshaya bekhatshana, okutshengisela ukubana bekuyukulala kancane nje kwamafana be-FC Platinum. Sebelokhe bekhangelele ukubana behlohle bewine lo mdlalo. I-FC Platinum kuhlohle lo jaha bamuthi ngu-Ali Sadiq.
Abalandeli benguqu bamukele njani lo mdlalo, bebeziphethe njani?
Abalandeli babuye bengekho baningi kakhulu, kodwa bawupholisile umdlalo, ikakhulu labo abe-FC Platinum akade bevelela esishabane babuye ngobuningi kwabo. Kodwa zange sibone abantu abaningi kakhulu. Zakhumbula phambilini ukubana lapho bedlala le-Pirates kwagcwala sibili e-Barberfield. Babuya sebedlala le-Oroya kwaba ngconywana, kodwa lamhla bekwehlile inani labantu ababuye bazobona umdlalo.